Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 kuhlangula 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
ANC iphakathi kunzima okukhulu kakhulu ngoba abala bargaining power, abala ama numbers, abantu abala ama numbers mo EFF mo MK layo iDA.
Selahlulekile ibandla le-African National Congress elibusayo ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe uhulumende kwele-South Africa lilodwa.
Iklasi ngayinye ngayinye uthola ukuthi labantwana abakwana amaklasi amabili. Eklasi ngaphana sokuyamela abantwana bafunde beflatheleni.
Abantwana abaningi eNkhwali Primary School eGwanda South kabalazindlu zokufundela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Selahlulekile ibandla le-African National Congress ebelibusa kwele South Africa ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe uhulumende lilodwa kwele South Africa. Abezindaba abe-Associated Press labe-Reuters babika ukuba asebaliwe phose wonke amavoti okhetho oqhutshwe ngolwesithathu. Kubikwa ukuba ibandla le-African National Congress lamavoti edlula kancane okuyisilinganiso songamajumi amane ekhulwini. Lilandelwa ngele Democratic Alliance elamavoti angamajumi amabili lanye ekhulwini 21%. Ibandla le umkhonto wesizwe elisanda kubunjwa ngwaye umongameli umnumzana Jacob Zuma lona lilamavoti ayisilinganiso sokulitshumi lane ekhulwini 14%. Ele Economic Freedom Fighters elikhokelwa umnumzana Julius Malema lilamavoti afika phose isilinganiso sokulitshumi ekhulwini 9%. Kusobala ukuba ele-ANC kuzamele libambisane lamanye amabandla ukuze libombe uhulumende. Akukaze kwenzakale lokhu selokhu le-South Africa lathola uzibuse ngomnyaka ka-1994. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
ANC iphakathi kunzima okukhulu kakhulu ngoba abala bargaining power, abala ama numbers, abantu abala ama numbers mo EFF mo MK layo iDA. ANC ayengeke enelise ukuthi ibuse yodwa, yebo kuma province njengabo Limpopo, Free State bazabusa bebodwa, kodwa kwamanye ama province lawo kuzaba nzima njengabo Gauteng okuyi economic hub kuleli lizwe kuzaba nzima. So national government sizabona ukubana bazafanele baqale ukukhulumisana lamanye ama-political parties ukuthi balibusiliswe.
Yes, siyabona i-Democratic Alliance ithi nxa bengakhulumisana le-ANC bangakhulumisana nje bekhululekile, kodwa-ke nxa sokubuya i-MK ithi phela kumele vele uRamaphosa engabi khona. Khonapho-ke kuzokuhlupha.
Umuntu oku-center stage lapha nguRamaphosa. I-DA siyakwazi ukuthi kayithandi i-ANC, izithandela uRamaphosa. Kuzothi la ababanye bale nkinga lo mnumzana uRamaphosa, so yikho lapho esizabona khona esefaka ama-conditions anjengalawo ukuthi umnumzana uRamaphosa akathi step aside. I think lakho within i-organization ye-ANC kuzaba le mbuzo thize, ngoba uzakhumbula ukuthi umnumzana uZuma bamkhipha bethi abangeke baqhubeke laye ngoba uyi-liability. So kuprove ekhathesi ukuthi umnumzana uRamaphosa ube yi-liability enkulu, so i-possibility yokuthi from within kube le revolt asingeke siyirule out.
Yes, ngathi-ke nxa kungabekwa eceleni uRamaphosa abangamkhangela khonapho mbani ukuthi bemfake ukuthi abe ngumongameli.
Uma sikhangela ama-dynamics awe-ANC khathesi, umnumzana Paul Mashatile angathatha over as upresident, kodwa siyazi ukuba namaqembu anjengabo-Democratic Alliance kawamfuni, bahlala bemdingela amacala ukuthi kunezimali ayezithola u-corrupt and stuff like that. Lanxa lawo ma-allegations engaphruvwa e-court, kodwa siyazi ukubana into abahlala bezi-raiser, yikho ubona-ke befuna ukuthi baye ku-coalition ukuze baprotecte umnumzana uRamaphosa.
Kungaphumelela konoko?
It's possible. So usiya ngokuthi umnumzana uRamaphosa wenelisileni ukukhonvinsa abantu within ANC ukuthi baye ku-alliance le-DA. Kodwa phela sikhumbule ukuba ne-ANC majority of its members ngabantu abamnyama and DA majority of former members awo ngabelungu njalo iDA continuation of National Party. So ANC as an issue of immorality, are they prepared ukuthi baye ku-coalition or ku-alliance lama former apartheid activists? Asazi ke khonapho, silinde ukuthi sibone.
Umnumzana Fortune Mlalazi yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, ubexoxa le Studio 7 esejohannesburg kule South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselibhekise kwele South Korea lapho kuza kuqhutshwa khona umhlangano omkhulu wamazwe la welizwe leli lamazwe wezwekazi le-Afrika. Kukhangelelwe ukuba kuzahlolisiswa ezamabhizimusi lezombusazwe emhlanganweni lo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abezim live. Idolobho lakobulawayo namhla lidakazelela iminyaka elikhulu lemajumi amathathu yokubunjwa kwalo 130 years. Bekulomcimbi omkhulu namhla edolobheni leli lapho kukhulunywe khona ngembali yakobulawayo. Abaphathintambo bedolobho leli bathi kumele lihlale lihlanzekile njalo babona ukuthi lizathuthuka ngemfanelo ngokuya kwesikhathi. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, elemelika selilobe isivumelwano sokubeka phansi izikhali esithakazelelwa iHamas kanye le-Israel, kodwa kwaziwa ukuba kuza kwenziwani ngodaba lolu. Ele-Ukraine lidinga uncedo lwezikhali zemoyeni kulandela ukubhonjwa ngamandla ngele-Russia, lithi liwise amabhomba ohlobo lwama-missiles angamajumi amathathu lanhlanu aphoswe ngele-Russia elibhomba kakhulu izitichi zomlilo kagesi.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fowembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kweze mapandleni, abafundi besikolo seNgwali Primary School sebefundela egcekeni ngenxa yokusilela kwezindlu zokufundela. Abazali abalabantwana abafunda esikolo lesi bacela uncedo lokwakha ezinye izindlu zokufundela, ubika uAlbert Ncube.
Abafundi kulesi sikolo bafunda befulathelene endlini yokufundela yodwa ngesikhathi umuma omkhathi ungenzi kahle kuthi abanye bafundele phandle. Akumangalisi ukuthola abafundi abafika amajuma esitshiyagalombili 8 lababalisi ababili endlini eyodwa okufundela esikolo seNkwali Primary School eGwanda South. Unkosikazi Kilebokile Ndlovu oyisakhamuzi seNkwali uthi isimo kulesi sikolo siziswa usizi ngoba abafundi beminyene kakhulu.
Iklasi ngayinye ngayinye uthole ukuthi labantwana abakwana amaklasi amabili. Eklasini laphana sokuyamela abantwana bafunde beflathelene, enye iklasi ikhangelele enye ikhangelele. Abakufundayo abanye bayasebengasazwisisi lokudlala ucina kusiba kunengi phakathi.
Umgcini sihlalo wekomidi abazali besikolo seNkwali umnumzana Obert Ndlovu uthi isimo salesi sikolo sizadala ukuthi abafundi bengaphumelela ezifundweni zabo.
Uthola kwenye indawo bengu-87 abantwana beminyene. Isimo esikiso si-afektha abantwana ezifundweni ukuthi le mpumela yabo ayisoze ibe yimpumela enhle.
UNdlovu uthi okwamanje badinga uncedo lokwakha ezinye izindlu zokufundela. Ukansila kawadi 24 eGwanda South umnumzana Ntokozo Ndabalime uthi abogatsha lwezemfundo bake bavakatshela kulesi sikolo bezobheka isimo.
Bathola beminyene kuklasi engathi angu-4 afundela phandle aswele indawo yokufundela.
Unkosikazi Thando Mawuba ongumsekeli kanobhala wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi ziningi izikolo ezibhekane lodubo lwenkhwali esabelweni sezansi emandebeleni.
Udubo lokusilela kwezindlu zokufundela kwabantwana lubhahile ezikolweni ezingasezansi emandebeleni. Kwesinye isikhathi ukusilekala kwezindlu lokhu kubangelwa iziphepho ezathatha izindlu zokufundela.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo Mnumzana Dawungana Ndoro uthi bakhangelele ukwakha izindlu zokufundela ezingamakhulu amahlanu kusiyaphela umnyaka ozayo ikakhulu emaphandleni. Uthi njalo izikolo ezilabafundi abaningi zilakho ukufundisa abanye ekuseni kuthi abanye bangene emini lalo bevuma ukuthi lokhu kungaba nzima emaphandleni lapho abafundi abahamba imango emide besiya esikolo. Abafisa ukuncedisa isikolo senkhwali balakho ukuxhumana lomgcini sihlalo wekomiti yabazali uMnumzana Ndlovu unombolo ezithi 263-712-731-224 kusenjalo zidlele evalweni zakhamizi ebuvuma eGwanda South kulandelwa ukudutshulwa kwesomabhizimuzi. Umnumzana uNkemetse Maphosa oleminyaka yokuzalwa engamathumi amabili lasikhombisa ngensonto ebusuku esidolo sakhe. Isikhulumeli samapholisi eGwanda South uNkosikazi Loveness Mangena uthi uMaphosa udutshulwe kanhlanu emzimbeni wabhubhele UBH koBulawayo ngomvulo. Ukhuthaza uZulu ukuthi asebenzelane lamapholisa ukubamba lezi zigelekeqe ezingaziwayo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda uAlbert Mube.
Ngokwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lamhlanje sixoxa lamalunga enhlanganiso ye-Youth Ablaze alapha eMelika ukuzoxhasana labanye emakolitshini besabelana ulwazi kwezamasiko ezamabhizimusi lemfundo. Umqalisi ziba ngunkosazana Paula Paloma ofundisa umculo esikolo se-Inala esigodini obuye labanye babafundi ba.
Ngibuyelapha elizwe lase-America nge-Youth Ablaze Exchange Program. So i-Youth Ablaze Exchange Program iyahlangahlanganisa ama-talents and iya-nature ama-talents nje. So mina ukuza kwami lapha ngibuye njengombalisi we-Inala High School, which is part of the program. So ngumbalisi we-music. So since i-cultural exchange lay izabe ihlangahlanganisa ama-talent, ihlangahlanganisa njalo sizabe siba nature on their careers, what they want to do in their careers. They are here to find out ukuthi bona bangobani kahle kahle with the kids labo esifike labo lapha.
Ye, nxa lapha ufundisa ezomculo, yiwuphi umculo kahle kahle okhangelayo? Lemgido yangkhona konke okuhamba lakho ngasichazisela kabanzi.
Emculweni ebantwaneni bami laba embuye labo sizabe sihlabela ulimi lwethu kakhulu, ulimi lwethu lesindebeleni, ulimi lwethu lesishoneni njalo. So sizabe sichaya hawo ongungu, sichaya konke nje amahosho, amambira.
Imgido yiphi?
Imgido silazi, imgido yesintu. Sila isintu sesishoneni, sila imgido yesintu yesindebele. Ya, ikhathesi nje sibuyelazo zona lezi zichisha, leza khathesi nje.
Kuyini osowakutholayo esingathi ngesingisi achievement?
Ekuqaliseni, I got my first nomination here in NAMA Awards in Zimbabwe, eyayinye best actress, which I didn't win, but it was an achievement, it's a nomination. Mm-hmm. And then I was part of the video Gacha Praiser, which has 13 million views. So I, to me, kwakuyi sibili kuyi achievement enkulu kakhulu. And then ngikhangelele njalo to be part of a lot of videos, to be part of uku-acta njalo phambili. sahlangana ukutheni sasisenza yenye project Higher Life Foundation. And then that's when esahlangana khona. I Higher Life Foundation is a big project ilobu econet konapho but yenzwa ngo Mrs. Masia. So yikho lapho esahlangana khona, sabonana our talents and then sasiba part of the music video. Ngaba yi main actress konapani.
Omonye njalo okulolu hlelo lwe Youth Ablaze ngunkosazana Blessings Mhlophe owazalelwa eSouth Africa kodwa ehlala khona pha eMelika.
And I'm really happy to see that there's a lot of women in STEM. I feel like that's something that we need a lot of representation for women in STEM, especially like the more underdeveloped countries.
Uthi uyathokoza ngokuthi nxa esethekela amanye amakoleji bakhona abesifazana abathatha izifundo ezifana lezakhe, njalo ufisa babe bebaningi kakhulu abavela kwamanye amazwe.
Taking my knowledge from pharmacy tech and broadening it up to become a pharmacist, I would want to like after I get my degree to go reach out to different countries and actually just do my practice over there.
Unkosazana Mhlophe uqhuba izifundo ze-pharmacy njalo ukhangelele ukwenza eze-chemistry. Uhlelo lolu lwasungulwa ngumnumzana Mlungisi Mhlophe oweZimbabwe ohlala eVirginia khonapha eMelika. Oliver Lelisayo, yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, wathi ngike ngivulele inkundla. Okwamanje uChris Gande.
Ngali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Phitizela Ngoko oseke wavotisa ngapha kwelemelika.
Ungakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi ungomunye wabavotisileyo lapha eMelika. Ungasitshela ukuthi kuyini okubonile?
Okokuqala lapha akuvula izincwadi kusetshenziswa icomputer. Umuntu uyafika nje bembuze imbuzo ethile, bayabuza isibongo sakho negama lakho, bekubuze umnyaka yakho lekheli lakho. Bakubuza nje khonokho, bakukhangele nje lapha emtshineni nje bayacompare nje bayaqathanisa ukuthi okukhulumayo yilokho yini okuphuma emtshineni. Ngemva kwalokhu basebekule phepha nje abaliprintayo besebekunika-ke iphepha leliyana ubusayini ukuthi hhayi lokho kusephepheni yikho kanye okuhamba wena. Ususiya kutafula elilandelayo lapho ozaphiwa khona esingathi yi-ballot ekuvota. Lapha eMaryland uyakhetha ukuthi kumbe ufuna ukuvota emtshineni kumbe ufuna ukuvota ngephepha ngokwalo. So laba abavotela emtshineni bayaphiwa nje ekungani i-passcode ubususayifaka-ke emtshineni. I-information yalana efanana nale ekubalot elisephepheni iyaphuma nje ubeselokhu ukukhetha-ke ubodokodoza ukuthi hhayi lapha ngivotela lo, ngivotela lwana, ngivotela lwana, ungaqeda usuchaya usubmit.
Impumela siyasibone ingani ihle iphume khonapho khonapho. Ukubone njani ukuthi kathi impumela yokhetho kungani iphangisa?
Njengoba ngisile ukuthi ungavota ngelokhuza ngomtshina ubususenza usubmit, kuyabe kunje lokhu kukubala kufaka ama-total. Kodwa abavotisayo abanelisi ukubona ukuthi ngubani okhokhelayo kubani sethole amavoti amangaki. Ikanti labana abavota ngephepha esingathi i-manual ballot, ngasekwedile kukhona lapho ofaka khona komunye umtshina oginya i-ballot esingathi lapha bathi basebenzisa ibizo lithi scanning, scan i-ballot bese belifaka nje kwekunye ingcebetho ngaphansi ekhongozelayo. Lakhonapho ama-total abe elokhu esiba khona. Lini elivotisayo eliyabe likubona inani labantu asebe liyabe lingaboni inani lokuthi sebevotele ba. Nxa ukhetho soluphela lapha eMaryland luphela ngo-8 liyake selihamba-ke selisasayina ukuthi seliqedile ukuvotisa. Sebe sithi khona kulo mtshina wakhona kule bhathani yakhona nje uqale yasithi close the poll, ungavele uvale ama-polls ukuthi kathi singalesi sikhathi abasavumela ukuthi uvote omunye umuntu. So siba khona lapho-ke ongaprinta khona ukuthi send the outcome, ungavele uchaye-ke nale ibhathani naleyo konke sokuthunyelwa khonapho nje within a minute kesokusazakala ukuthi ubani uphumele okungakanani lo ungakanani. kodwa abavotisayo alenelisi ukubona as ilanga leprogress elayibona kuphela inumber yabantu asibeku.
Asithi thina kusekhaya lapho okungacitsha khona amandla kagetsi, akungeke kwaphazamiseka na?
Ye, kuyaphazamisa, kodwa imitshina yakhona injalo ilama battery ayenza i-backup abe khona. Asithi sisebenzisa imitshina le ekhaya, ubusuku bonke liyala liplugile emagetsini. Kuyabe kufanana nje lama battery ekhayalana uthiwa ngayo esola liplugile nje khonaphana ama-battery ami lawo abe-charge. Lama battery akhona alamandla ukuthi kwanisa ukwenelisa ukuhamba okwamahola angu-20 hours.
Likhona yini ixesha lokuthi umuntu aqilibezele?
Into esengayifundayo ukuthi omaqhingasa lamaqili bakhona yonke indawo. Okwamangalisayo oqala ukuthi thina lapha eMaryland, njalo ngikhuluma ngisithi eMaryland ngoba eMelika imithetho iyatshiyana nge-state by state. Kulamanye ama-states ukuthi bafuna ukuthi ubuye lesithupha kumbe icengelelane lokutshayela i-driver's license. EMaryland awukhaleli ukuba uyithwele i-driver's license kumbe isithupha sakho, uyazibuyela nje wena mathupha. So okusizayo ukuthi nasubuyile laphana, njengoba ngithi ukuthi bazafika bethi unguzibani wena usutshela sibe-charge laphana, itheli lakho mbani, subatshela bayabona laphana, wazalwa nini, subatshela bayabona laphana. Engakwaziyo khonapho ukuthi ungafunda okomunye ube la information ndane omunye, ubuye wena sukhuluma sozenza yena. Angazi kumbungenelisa khonapho, kodwa okwenzakalayo ukuthi awenelisi ukuvota kabili. Hayi, kulokhu kuye kuvaliwe ngoba umtshina lwani ungavele uvote, uyasivala ibizo lakho. Kulabanye abake becele ukuthi bethunyele ama-balloting khaya ukwenza ukuthi bevote bengikhaya. Ungenza njalo ubusubuya mathupha, umtshina lwani uyahluka uphikha ukuthi ngelanga elinje wena sakuthumela ibalot.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Yebo, salani kahle balaleli. Lapho khona uma kulokuthetho, hamba uyevota ngoba ivoti yakho
lo ke bengumnumzana Phithizela Ngcobo ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Ye, siyabonga kakhulu Chris Dande, ungathinwa lakusasa. Abantu abaningi emaphandleni ngabayisebenzisi imali entsha yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiG ngenxa yobuzima bokusebenzisa omakhalekhukhwini ngendlela eqondileyo. Basebenzisa idola leMelika, amaranzi lamapula. Kulabantu emaphandleni eZimbabwe abathi abasebenzisi ngitsho nakancane iZiG ngoba omakhalekhukhwini kababambi kahle amagagasi, bathi basebenzisa imali yakwamanye amazwe kuphela. Induna uFuyana wesigabeni seKezi uthi kunzima ukusebenzisa iZiG emaphisa lakwezinye indawo.
Izitolo eziningi esizisebenzisayo izitolo ezine emakhaya. Yona nje umshini wokuthi umuntu aswayiphe imali awukho ngoba le network ivela yikho. Ngisho inetwork yokufona xa umuntu uthe wamtholayo kule nhlanhla. Ngaleyo ndlela abantu abasemakhaya ngale ngakithi vele abayisebenzisa iZiG. Ukuthi uzosebenzisa iZiG kufanele ukuziye emaphisa. Emaphisa yi-growth point yethu eseduzane, yikho lapho uzathola khona izitolo ezinkulu lapho ungaswayipha khona. Kodwa-ke lakho kulesi silelokuza enkulu kakhulu ngenethiwekhi. Usupho olukhulu kakhulu ngoba uyashiya khona phana ukuthi impahla ukuthi ufakele ukuzeni ematrailini, uthi nxa usuyashayisa kuthiwa inethiwekhi ayikho. Ivele ingekho yona leyo nethiwekhi ngoba vele iyasihlupha lanxa ungaswayiphi. So iyinto enkulu yona leyo esihluphayo kakhulu. Kodwa ngiyangizwe ngapha kobulawayo ukuthiwa hhayi abantu bayaswayipha ezitolo ezinkulu. Kuyakhathaza kakhulu.
Ufuyana uthi basebenzisa imali etshiyeneyo.
Sisebenzisa kakhulu amaranzi. Bakhona abasebenzisa lama-US dollar kodwa kuvame kakhulu amaranzi ngoba abantwana bakithi abaningi bazinze kwele South Africa. So yibo abantwana abaletha imali efana leyo abayithumezela ihloko zabo ezingapha emakhaya. So yes, iyosebenza kakhulu.
Bakhona njalo abantu ezigabeni ezibalisa eMangwe, Bulilima, Bidebridge, Kwanda South, Insiza Nkayi, Lupani, lezinye okungasetshenziswa khona imali le. Omunye wabangayisebenzisiyo iZiG umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Ivele nje thina emakhaya ngapha asilazi iZiG le. Sisebenzisela imali yethu le esiyazi esiyithandayo, idola leAmerica leRand. Yikho esikusebenzisayo iZiG leli hatshi asikaliboni. Nxa unokuthi nxa ungathi uhambile usiye ezindaweni zezikhiweni, yikho lapho esasibone abantu belithwele. Ngeke ngaba lalo mina i-10 ZiG. Ngafuna ukuthenga esitradini. Umuntu engafuna ukuthenga kuye wantshela wathi 5 rand le. Kukhanya lami kwamphithikiza. Even lakathesi nje abantu abasebenzayo laba abalamapentsheni yibo asibabona belalo lapha besithengisela ama-airtime. kuyasimangaza kakhulu sezwa kuthiwa iziki leli ngedola leli esilisebenzisayo leAmerica kumele libe yi 13 zig lamasenti phezulu. Kodwa uzabe kutshela ukuthi hayi idola liyi 10 zig vele nje hayi ukusebenza kwalo hayi asikuboni thina ngapha emakhaya. Asikuboni sisebenzele idola leli impuphu nje sayo kade siyindlala sithanga ngayo lokhu iAmerican dollar leyo. Sisebenzela kuhle kakhulu thina idola.
Uthi bayayisaba imali le.
Siyisaba nje ukuthi nxa lingaba khona ngoba asilathemba lalo. Kade siyindlala. Abantu emakhaya bayathengisa izifuyo zabo. Abanye bathengisa inkomo, abanye bathengisa obabhema, abanye imbuzi. Kuyasesabisa kwesinye isikhathi ukuthi uthengise isifuyo sakho ngezigi. Uthi usitholile izigi lelo uzosokuthwa selifile ngoba irate yalo siyayizwe iyafluctuate. Ungabala lapha ku social media uzokuthwa imali yangkhona yabophisa. Labantu abobuchayo manje siyesaba vele ukuthi asithembanga imali le. So hayi emakhaya lapha thina hayi kulokho kunormal sisebenzisela nje iAmerican dollar le rand. Hayi zigasikaliboni. Asikaliboni izinto nje zisihambela kuhle nje indlala siyanelisa ukuthi sithenge impupu. Thengile sibhadayela abantwana ezikolo lo bakunzima nje imali yangkhona ingabonakali kodwa hayi izigi thina sikaliboni ngapha emaphandleni.
Uhulumende uthi kumele izigi sitshenziswe ilizwe lonke. Sekubotshwe abantu abafika phose ikhulu abatholakale bethenga njalo bethengisa izigi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguGibbs Dube. Uhlelo abaculi bethu livikisi lomculi weRumba uziboniso Phumuzile Dube ozibiza ngegama lokuthi Barry Mr Zibo emculweni ehamba leqembu lakhe elenduna zedale. Nawe ngixoxa loNtukameli Gomo weStudio 7 ngedlaladela lakhe elija.
Ngiyabonga mfakazi ngidabuka endaweni yaselufani emagondeni amade ku-BH66 eDandanda area kumathokotha wathi endaweni awayibiza we-Dim Dlankulu. Sengilama-albhamu amathathu namasingili amathathu eyodwa ngayihlabela inkulufane squad le-DVD eyodwa.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Baxhumana lami enambeni ethi 0027 634341102 kumbe baye ku-Facebook page ethi Barry Mr Zibo and Induna Zedale kumbe baye ku-Facebook page ethi Barry Mahole Mabobela Dube. Njalo ingoma zami zitholakala ku-more than 50 online platforms, YouTube, Deezer, IGT, Amazon, TikTok. Lapho nje ngicabanga uyakhona uyafika ubhale uthi Barry Mr Zibo.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi?
Abalandeli ngibachiyela amazwi ukuthi abangasazi ukusapota iqembu lika-Barry Mr Zibo ezindlela zokudlala ngoba lokho esengikwenzile ngokunye kwakhona kukhulu kuyeza. Njalo ngiyabathembisa ukuthi njengoba ngaqala from the first album ukusiza kwesibili ngihamba ngiphosela ingoma eyodwa yesilungu ngisaqhubeka futhi ngikwenza lokho nalo nyaka izoba khona futhi ingoma yesilungu eyodwa ku-albhamu ebuyayo.
Jawa mkhulu jagaleka singayifika lesihlobo sesikhangela indaba ezigokela namhlanje sebehlulekile abebandla le-African National Congress ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe uhulumende kule South Africa. Sigqiba lapha kuhlelo lwethu lwamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.